Ingcweti kwezomnotho welizwe zithi ukuguqulwa kwedalela abaphathi ntambo iCabinet okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe akusoze kuphathise ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnumzana Patrick Chinamasa obengumphathi ntambo wezemali ususiwe kuleso sikhundla kwafakwa umnumzana Ignatius Jombo. Abanye abaphathi ntambo abalengatsha eziphathelane lezomnotho welizwe babalisa umnumzana Edgar Mbwembwe ophiwe isikhundla sezokwethekelelwa kwelizwe lonkosikazi Tshiraditso Mabua osebona ngokuthuthukisa amabhizimusi abensundu. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda uthi amalunga edaleleli kawasoze aphathise ngalutho ngoba abanye bakhona bengakaze benze umsebenzi ofanayo.
Awula ntetshintshileyo yosedi kuzaba wesi ikakhulu imina ngikhangele imakakhulu ama-ministries amabili a-very important kimi nxa ngaana la ngikhangela sibonathe kuthethwe abantu abavele sebesaziwa belama abanye bakhona balama akumele uvele necala njengoba umpofu athathwe ayefoka ku-minister of home affairs kutho ukuthi kuqhubekisa i-perpetuator i-corruption ngoba kambona ama-dockets kampofu lawa akade elawo esezaqhutshekela phambili ukuthi abotshwe so kumelana le-rule of law khona okwenzakalayo bese kuthokwa sibili kuthathwa uminister uthombo afake ku-finance ulula-ke laphana umgabo wenzela ukuthi ukuthi njalo nomuntu wakhe okuthi uzabe emtshele ukuthi ayenzeni acuphe nje imali benze ukufuna enze nje benze umathanda ngemali yelizwe. So akulanto eshintshayo actually izwe lizafa wesi.
Obengumphathi ntambo enhlalakahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube uthi ukubunjwa kwedaleleli kubangelwe ukungahambi kahle kwezomnotho welizwe.
Economy yethu imibi kakhulu yiyo ebangela into zonke lezo zibona zenzakala. Economy yethu ngayiqinile ilungile konke hayi abona amadoda uma kulendlala baze bahlale behlephane nje behlephane kodwa intinzele ukuthi i-economy yangaqondanga isiphethe kubi ingathi nje konke kodwa abasanisize lawo njeokunyele eminye indlela yesiphatha nga-economy yethu yibo wenzie kubele hlupho zonke ezesilaso.
Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi udubo olube khona ekukhetheni abaphathi ntambo yokuthi kusetshenziswe ezombusazwe kungakhathalekile lokuthi bayenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe.
Singabakhangeli ukuthi ikhabhinethi izavuselela umnotho welizwe, asiqaleni sikhangele injongo yayo. Injongo yayo okokuqala bekuyukuthi abantu beZimbabwe bangakhangeli uhlupho lwezomnotho nokuhlupheka kwezimali okukhona, bakhangele ukulwa kwabo bakwenza ngani sekuyindaba esekhubile. Kanti hhayi i-strategy nje ukuthi abantu bezimbabwe bazihluphe ngokuthi heyi bayalwa abantu labana baya-reshafta abanjani abamotshela isikhathi sabo. Okwesibili yinjongo ka-Grace Mugabe yokuthi akhiphe labo abone ukuthi basekela umnangagwa, bamkhiphe umnangagwa bamthuthe nje insiba asale njengenkukhu engasakwanisi lokuphapha. Ngibona ngani kuleyo njongo zabo ayenelisile. Kodwa injongo yokuthi nxa bekhangele kwezomnotho yelizwe hhayi kabayenzanga lutho.
Ingcweti ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi iningi labakhethiweyo kalazi umsebenzi okuza kwenza umnotho welizwe uqhubeke ulokhu usiya nganxele.
Ama-ministers omphathi ntambo wonke laba esingathi ngesikhiwa i-dead hoops vele akulanto abayenzayo etshengisayo ukuthi bayakwanisa ukuvuselwa kumnotho. Uthombo kazakabe le business umuntu lowana evele ethatha nje ama-stand ethathela ama-councillors lama-local authorities kakutshengisa loba ngayofaka umpofu kade ungasize kuncede lutho ngoba vele khathesi sesikhangelela thina ama-technocrats uhulumende omutsha abaye bethatha abantu ababe bengumangameli woma singathi khona ama-blue chip companies ama-companies aku-stock exchange avele ephumelela laba ama-politicians akhona la i-cabinet lay kayila experience.
Umnumzana Chinamasa ungapha kwele Melika lapho angene imihlangano ye-IMF okuyikho azwe ukuthi kasenguye umphathi ntambo wezemali.